Abezempilakahle bathi kulabantwana abaningi eZimbabwe abahlaselwa ngumkhuhlane lo wona oziveza ngendlela ezithiyeneyo ezigoqela ukuvuleka kwenkaba lokuphumela ngaphandle kwezitho zangaphakathi ezifana lamathumbu. Imikhakha yalomkhuhlane emibili evame kakhulu kuleli yi-inguinal hernia le-umbilical hernia, yona elatshwa ngokuhlinza isigulane isejari kulungisiswe lapho okuyabe wonakale khona. Kodwa umuntu engaphuzela ukuhanjiswa kubodokotela ulakho ukufa. Nangu udokotela wethu Ndebele.
Yenzakala endaweni ezithiyeneyo, iyakwanisa ukuyenzakala esibhonweni, ikwanisa ukuyenzakala enqulwini kumbeni phakathi laphakathi kwesisu kusehla kusiya phansi. So ihernia kuyikuphumela phandle isikhathi esiningi kuyabe kungamathumbu endaweni lapho angafanelanga abe khona. So kusiya ngokuthi kuphume kwabanjani, nxa ephume buyela ikakhulu enkabeni akusonto emangalisayo. Umntwana nxaesamncane siyamelela athi angakhula xa kulokhu kungavalekanga kube sokufala.
Loba nje isifo lesi sivame kakhulu ebantwaneni, silakho njalo ukuhlasela abantu abadala, uqhubeke echasisa udokotela Ndebele.
Ngakhonzelwa yikuthi umuntu azale lakho kumbe nxa umuntu ephakamisa izinto ezinzima lezinto ezinjalo kumele sisukube le-hernia, especially ebantwini abakhulu kuyabe kuyikuphakamisa izinto ezinzima lezinto ezinjalo nxa kungayisiyo leyani ukuthi umuntu wazala layo. So yelatshwa ngokuthi isikhala sakhona sivalwe nge-operation.
Unkosikazi Sinothile Nkiwane uthi ulendodana eyelatshwa lomkhuhlane
ihambe impilo wahlinzwa usedlala kuhle labanye, ngoba ngesikhathi ezivukile enkabeni bayekhala kokuphela kungasaphileki. Ngikhuthaza omama ukuba bedinge usizo kusasemasinyane, baye esibhedlela hatshi ukuhlalela umkhuhlane.
Omunye oke waba le-hernia kodwa welatshwa wasilwa ngumnumzana Nkululeko Mguni.
Ngo-2019 ngahamba ku-operation eyi-right inguinal hernia. So ngathi ngivuka ekuseni ngisiyachitha amanzi, ngabona ngilebhundu ngaphansi kwesisu. Ibhundu lakhona lingekho buhlungu, but kwakuyinto eyayingajayeleki. Vele ngathi ngahamba ekliniki. Ekliniki basebengirefer empilo ngale basebengitshela ukuthi i-right inguinal hernia, ngasengibhukha for i-operation. Basebengichathela ukuthi umhlobo we-hernia lo engangilawo amathumbu ayabe ephumile, isake lihlukanisa amathumbu le-bladder lalidabukile, so amathumbu asethutshile layasebhokokile, sisebhokozile laphani aphumela ngaphandle. So yiwayekhanya like elidumbu.
Odokotela bathi kumele abantwana bahlolwe sonke isikhathi ukuze baphangiselwe ukwelatshwa nxa uthe watholakala lumkhuhlane. Ukwelapha isifo lesi eZimbabwe kubiza amadola aseMelika aphakathi kwama400 kusiya kwayisithupha, i-US 400 kusiya ku-US $600. Ngenxa yokudula kwenhlawulo le, ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luvame ukwelapha abantu mahhala, lusebenza lenhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-Cure Zimbabwe, iZimbabwe Medical Association kanye logatsha lwe-United Nations olubona ngenhlalakahle yabantwana olwe-UNICEF. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.